mina ngokubona kwami umnyaka esikuwo and i-rainy season esiya kuyo izaba le nkinga eziningi, ngoba nxa uthi akhangela uzathola ukuthi bayathembisa ukuthi ngendaba ka-El Nino izulu vela soze libe khona. Xa ukhangela isizini enjalo kusho ukuthi kufanele into zakho zonke zisebenze ngendlela okufanele zisebenze ngayo. Kufanele inhlanyelo ibe khona, kufanele kube ne-tillage, amanye amagama ama-tractor lakho konke, kufanele sibe lo mvundiso fertilizer. Kodwa ngokubona kwami mina Chris, ngibona ngani izinto zonke lezi ezinye azimanga kahle elizweni. So ungaphinda wengeze ukuthi sizaba lezulu elincane ma ulalela laba abazi ngezomkhathi, ngibona ngani sizoba le season enzima kakhulu.
Kodwa-ke nxa sikhangele yona imvundiso ethiwa kukhanya izaba nlutshwana, ubona njani ukuthi la izengezelela yini umumo nalotsho?
Akakhulu ukhumbule phela Chris ukuthi umumbo emnenge esiwutholayo eZimbabwe ulinywa kakhulu eMashonaland laseMidlands, and indawo zakhona zonke lezo awungeke walima ungafakanga umvundiso. Ngakho-ke ufuza silela umvundiso sokuthi even izivuno zakhona zizoba phansi sezokuthi izulu vele kalisoze libe khona. So mina ngokubona kwami ngibona ngani if abalimi bangatholanga usizo ngesiphangiphangi, ngaba lo hlupho olukhulu ngomnyaka ozayo.